Chrissy okwenzakeleyo izolo ngezikhathi zemini yikuthi bengisendaweni okuthiwa khona kuseSimthembu 1 e-social center yakhona lapha kade ngiyekhuluma khona la ma-polling agents ethu silungiselela ukhetho lololuzayo. Ngithe sengiqedile ke khonapho ngithi ngiyasuka ngafika ezitolo eziseduze ngathola kule mota zeZANU PF ezilombala weZANU PF phose sifika 7 kanye leka candidate wabo weZANU PF uSpencer Juma. Nawo bathe bembona mphuma ngale bayenza ngani movie styler basuka lapha kade bepake khona imota zonke bafika bamblocka bathi bemblockile basebeqalisa ke ukukhipha ama-posters awe candidate yethu ngoba bade sebengigombolozela imota zonke zingu-8. Mina ngazihlalela phakathi emoteni azange ke ngiyehlela abantu akade ngilabo i-team yami akade ngihamba layo bafike bakhipha ama-posters ethu wonke akade esemoteni bese beqalisa ukutshaya imota ngezibhakera. Kodwa-ke kusuke kutsho ukuthi kulo munye wabo osuke wabathinta ukuthi kabayekela abakwenzayo basebesuka-ke sebedrayiva besiya evumba lapha kade bekwazi ukuthi khona kulapho esiya khona. So ke bathe sebehambile sibalandelile ngemva lathi sahamba siyafika eVumba asababonanga sifika eVumba. Ngithe semfikile eVumba ngathola kule tournament yebhora abantu bonke basuka eBoreni sebebone ngoba kade sesibiselile amanye ama-posters basuka abantu bonke eBoreni sebesiza lapho kade sikhona khona sigcine sesi-addressa umhlangano. Ngingakaqedi uku-addressa mbona imota njalo zeZANU ezilichumi lanhlanu sesifika lapho kade ngi-addressa khona. So ke phangesi nasangena emoteni sithe sesingena emoteni sesiphuma basilandela kodwa basilandelanga umango omude sibone sebecatshile. Yikho ke ukusuka kwethu sesibona ukuthi hhayi kule constituency nokulaleka akusalaleki saba ngabantu abahamba ukuyalala ekhaya. So yikho okwenzakeleyo izolo.
Manje ngokubona kwakho nxa kungaba lodlakela olunje kathesi lona ukhetho lungomnyaka ozayo kusiyafika wona umnyaka ozayo ubona ungani kuzaba kunjani?
Uyabona udlakela lolu Chris ludlakela olubangelwa ngabantu abaphuma phandle kwegogwekhabu uni constituency ngabantu ngoba imota leze kade sikhona ezeZANU besitshengisa ukuthi ngezama provinces wonke labami abemathi north ontanga beZANU PF imota yabo ibikhona. Ngiyakholwa njalo ukuthi bangabe beyibo ababagcine bebatshela ukuthi hayi lo ngumfokasibanda siyamazi lingasamhlukuluzi. But okwakuqala empilweni yami lokhu ngangena i-politics anza-ke ngethuselwe ngendlela engiyibona izolo ngizwe sendokwesaba sembona sibisibile ukuthi hhayi lapha lokufa kungenzakali. So ke mbonangani umnyaka ozayo awusoze kube ngendlela nxa kuya kuba ngendlela enjengaleyi mbonangani kuya kuba kubi kakhulu akusoze kube le politics emnandi. So ke yikho kade ngikhuthaza ukuthi ngabe ama-observers sikhuluma kanje belokhu bangaphi belapha ku-ground. So ke yikho okwenzakalayo.